Soku isika disenda baku VOA Njebele.
Ivana kweze kuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 22 kuNtulikazi 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili amapolisa athi abophe izigebengu ezinhlanu ebesezihluphile eHarare ngokugqekeza emasontweni zihlomile lanxa amabandla akumanyano wePoland agoqela elezanu PF esithi afuna kuguqulwa indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho abanye balokuthandabuza. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzizwa eqinile njalo esesimeni esihle lanxa ebanje umkhuhlane weCOVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi abophe izigebengu ezinhlanu eziyingxenye yeqembu ebeselihluphile eHarare ngokugqekeza ikakhulu emasontweni. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi babophe abasolwa laba ngemva kokudubulana labo eGlenview Shopping Center. Amagama abo nguJohn Chijanje, Panase Kaseke, Ephraim Douglas Dube, Emmanuel Munemo kanye loLazarus Mishi. Uthi omunye wabasolwa laba uveze ukuthi basebenza labanye ababalisa ukulakwashe Mudzingwa obizwa njalo ngo-Umbro, uKalisto Mavima, uShoniwa Muchuru, uBrian Murape labanye abathathu abaziwa kuphela ngokuthi ngo-TK Isabelo lo-Easy. Abasolwa laba babikwa betshontshe imali engange $180,000 kwenye inkampani ngombimbitho. Izigebengu ezitshontsha zihlome ngemibhobho sezibhahile kakhulu eZimbabwe. Kumaviki ambalwa edluleyo amapolisa adubule abulala abasolwa abane eGwanda. Unyathi uthi amapolisa asebenza katalala ukuqeda ubugebengu elizweni. Sixoxelo meli weSouthton edale lePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Imibhobho yonaleyo ivela emapoliseni, ivela emasotsheni khonapho last month. Babanjiwe abantu abangamapolisa, babanjiwe abantu abangamapolisa abangamasotsha. Okusho ukuthi khona yibo abaphumisa lezi zidweni kabantu. Abantu bangkhona sometimes abengazange batrenwe. Sekuphonga ukunika nje imibhobho ebantwini. Okwesibili, uyanga sokubhahile elizweni. Abantu sebeyenza into yonke ecaweni, into efuze umuntu wonke ayihloniphe ukuthi khona le yindlu kaNkulunkulu. So ungabona abantu bengasezali sebengena ematshetshini besiyagqekeza kumbe base besiyarobha abantu kufuze sike sibone sibili ukuthi khona silingaphi. Okwesithathu, abanye abantu abajekisayo lapha bebehlomile abavele eSouth Africa.
Ngokubona kwakho umhlonitshwa, ngokuya kwesikhathi sizabona ilizwe livuyela esimeni elalikiso kudala yini? Lisiba leZimbabwe engelabugebengu, engelamibhobho, kumbe sesisiya lapho kule South Africa khona?
Ngumzala lapha sizadlula le South Africa yangkhona. Ngoba into esezenzakala kulezi nsuku kwesabisa kakhulu. Uhulumende lapha ufuze sibili agoqe siqine la. Abone ukuthi khona imigqobho leyi yonke umuntu wonke ongela license akufuzanga atholakale lobhobho. Ilizwe lapha esesitya khona kumi manzozo mnumzana uzathola ukuthi khona even estreeting bazacese phoka umisa umuntu wangathiwa ukuthi ule mali bakumisa umbe udrive imoto enhle bathi ule mali. Yikho kuzakuyimfecela sokwezenzakala kathesi.
umnumzana Peter Moyo ngumeli we Southerton etalele parlamente. Lanxa amabandla ezombusazwe akumanyano wePoland esephume lokwalo lwezinto afuna ziguqulwe phambilini kokhetho luka 2023 ukuze lube ngolukhululekileyo, abanye bathi abalathemba lokuthi ngempela zizaguqulwa lezi zinto. Kugwalo olusayinwe ngabameli bamabandla amancane aphikisayo alitshumi lasithupha kanye lelibusayo elezanu PF. Amabandla la athi kumele kuguqulwe imithetho ephathelane lokhetho yonke ifakwe kumthetho munye owe-Electoral Act. Athi njalo amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukukhankasela ukhetho emsakazweni kahulumende lasemaphepheni akhe, kanti njalo amapholisa akumelanga afimbe imihlangano yokukhankasela ukhetho mahlayana nje. Ugwalo lolu luvezwe inkundla yeZim Live. Umbuzo omkhulu ngothi lanxa nje abezanu PF basayina ugwalo lolu bevumelana lamabandla aphikisayo, uhulumende uzavuma na ukuthi yenziwe linguquko? Sixoxela abahlaziya ezombusazwe lenhlalakahle kaZulu umnumzana Tifa Dube endawonye lomnumzana Simbarashe Nembaware onguye osungula lingxoxo.
Ngizaphendula ngokuphinda amazwi kaJonathan Moyo wathi zanu PF will never reform itself out of government. So inguquko ncabethe ikhona labo basayimelana phansi bavuma ukuthi kulo tshintsho sizicela enzakale. Kusho ukuthi sebebonile ukuthi utshintsho lolo olukhulunywayo ngeke luyiphazamise izanu PF ehlelweni zayo.
Baba Dube, wena ubona kusiba le nguquko mpela elethwa yiPoland lapha engenza ukhetho luqhutshwe ngendlela ayisuthisa wonke umuntu?
Hayi, inguquko lami ngisakuthuzelela amagama abekwa ngumfowethu lapho ukuthi into ekhona umuntu bakunkoma ongaletha inguquko abeyazi mhlophe ukuthi inguquko leyi izakwenza noma izamsusa esitulweni. Ngoba njengoba sazi ukuthi wonke umuntu na ekhona kwenale political sphere balwisa ukuthi bangene ukwenza ukuthi bahlale bazinze laphana esikhundleni sobuholi. Yingakho ngako ukuthi kuyabe kukhona into abayibonayo ikakhulukazi njengabo bona kuyibabaphetheyo khathesi abasoze bafake noma bavumele umthetho oyinguquko ukuthi ube khona, umthetho abawaziyo mhlophe ukuthi umthetho lowo umthetho ozabaphazamisa inhlelo zawo noma umthetho ozabenza ukuthi baqhule belahle kulama-elections. So abangakuvuma ngilokuabekusebekustadiwa kunazelela bakubona ukuthi akula effect endleleni zabo ngendlela ukhetho olungahamba ngakhona.
Mnumzana Nembaware, siyazi abantu abaningi bakhanya bengasela themba kundlela ukhetho oluqhutshwa ngayo eZimbabwe. Wena alubana uthe waphiwa ithuba lokukhetha inguquko emqoka ongafuna iyenziwe phambilini kokhetho, ungakhetha?
Kunzima ngoba singakhanyela neviki elidlulileyo kwanansi ama-commissioners amatsha awezek and kuthethwe iprocess, kusenziswe iprocess esingathi ibisegcekeni li-ovala wonke umuntu ubone kubizwa ama-interviews abantu bethu beselektwa bayakhonale but ekucineni kwavela amagama abantu kuthi manje sigcine sikhethe njani laba abakhanya besekela yini ebandla lezanu PF njalo kungabantwana besiphathana lezanu PF. So singakhuluma okuningi but ukuthi sibambe umsipho wakhona ukuthi-ke kungaphi okungenza ukuthi sibe lo khetho olu-free and fair. I think lapha kunzima eZimbabwe ngoba leyi system esirane for 30-40 years. So whoever is managing it uyayazi into ayenzayo.
Baba Dube, wena kuyini ofuna kuguqulwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo?
Ukhetho ukuthi lo lukhululekileyo ngibona ngathi wonke umuntu weZimbabwe into angayifuna ufuna ukubona ukuthi izeki ayibe lilunga elingaqhamelanga ini bandla lezopolitiki izeki ayibe lilunga elizimekele lodwa elingela influence ukuthi i-influencer noma yiphi political party noma i-TPC noma izalo noma yiphi party alizimele lodwa kweqiniso njalo kuzakwenza ukuthi abantu babone isiba iqembu elizawuthi ekwenzeni kwalezinto ngoba lizabe lingela second party eyabe liphusha ukuthi alithathe amanyathelo thize noma alithathe inkulumo thize ukuthi kwenziwe izinto ngendlela abafuna ngazo.
Siphetha baba Nempaware, siyazi khathesi isikhathi sokuthi abantu bayehlola ukuthi amagama abo alotshwe kuhle yini ku-voters roll, kodwa sizwa kuthiwa balutshwana kakhulu abenza lokho. Kuyini ongakuxwayisa uZulu phezu kwalolu daba?
Okulusiza inkomo yilokhu esiqale ngakho ukuthi-ke kulokuthengisela ufuze kube khona ngalandlula ngokuthi-ke abantu abaningi abasebenzi bayasisebenzi. So-ke zafitha ukuthi kusenza umkhankaso ukuthi abantu berejiste ukuvota vele kwahamba ihlekana. Umuntu akakubonayo kubalulekile ukuthi achiye isipaza sakhe umsika wakhe okuthengisa amatamatisi okuthengisa okhothama ngalo isicathulo ayerejiste ukuvota. Now abahambanga abantu okusho ukuthi-ke sokuhlola ngrede voters roll bazile abakho abantu ngoba isikhathi esiningi abantu basichitha besiyasebenzi.
Umnumzana Simbarashe Nembaware uhlaziya ezombusazwe lenhlalakahle kaZulu. Ubexoxa endawonye lomnumzana Tifa Dube laye ohlaziya ezombusazwe. Kasenelisanga ukuxoxa labezanu PF ngalolu daba. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa useke wakhuluma phezu kodaba lolu esithi yonke inguquko emele yenziwe kwezokhetho kudala yaqhutshwa. Amabandla aphikisayo athi kuyethusa ukuthi abantu abanengi abagoqela abasakhulayo bathi kabasoze bavote kukhetho oluzayo ngoba kabasela themba kundaba zokhetho. Liphansi kakhulu inani lasebebhalisele ukuvota ezigabeni ezifana leMathebeleland South, iMathebeleland North kanye lakoBulawayo. Abanye bathi ukuvota akubancedi ngalutho ngoba lizabuyela embusweni ibandla leZanu PF lingaze linqotshe kukhetho. Kodwa abeZanu PF bathi kabala kuthandabuza ukuthi bazanqoba okusegcekeni kungela kuqilibezela. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla leFreedom of Rights under Sovereign umnumzana Thandazani Moyo.
Lokho ke kuzoletha umphumela ofanayo lomphumela ka-2018. Okutsho ukuthi sisiya nje kuma-election ka-2023 umphumela esiza kuba nawo uyafana futhi lo mphumela esabalawo ngo-2018 ngoba abantu abavotayo yibo futhi abazophinde bavote. Ngo-2018 abantu abavotayo bavotela iZANU yawina, yikho iyabusa njengamanje. And ngo-2023 bona labo bantu bazaphinda bavotele iZANU iwine njalo ngoba isibalo sabantu abatsha asebe-registile ukuvota kasingeke siwenze umehluko babadube ngoba kulabo bantu abatsha njalo ade berejista ukuvota bakhona futhi abalethwe yiZANU njalo abalezanu enhliziyweni yabo.
Kuyini okwenza abatsha bengabhaliseli ukuvota?
Uhlelo lwe-voter education zikalukenziwanga ngokuqinileyo eZimbabwe. Uhlelo lolu soluyinto esithathwa ngabembusazwe bathi uma befika bathi celani lisivotele basuke bahambe. Kodwa kabakubeki kucace ukuthi kungani kumele abatsha bavote, kabakubeki njalo kucace ukuthi kungani kumele bavotele abantu, kabakubeki njalo kucace ukuthi abantu abatsha wayi kumele bavote. So yinto okumele sizibheke. Okwesibili njalo uludlakela lokwesaba, abantu abatsha kaba understand ukuthi ukuvota kulilungelo labo. bacabanga ukuthi ukuvota kuyikulwisa uhulumende, bacabanga ukuthi ukuvota yikulwa lohulumende. Ukube kanti ukuvota lilungelo labatha, ukuvota lilungelo lomuntu wonke oseZimbabwe. So kumele sisuse ukwesaba ukwenzela ukuthi sonke size sikhone ukuvota.
Kuyiwa phambili kumele kwenziweni kodwa balolo.
Uyabona indlala, ukuswelakala kwemisebenzi, ukuswelakala kwemithi ezibhedlela, i-tribalism kumbe ukubandlululwa kwabantu, ukukhuphuka kwentengo zezinto, lokuwela phansi kwezemfundo kumbe ukuwa kwe-education sector kuzaqhubeka. Kunzima kakhulu ukuthi abantu bazwe baku-understand ukuthi baze bathole imisebenzi kumbe ukuthi baze baguqule isimo esiseZimbabwe komele babhalise ukuvota. Okwamanje abantu babona sengathi ukubhalisa ukuvota yikulwa lohulumende. So kumele singene dube sichasisele abantu bakithi ukuthi hayi, ukubhalisa ukuvota nokulwa lohulumende into ezimbili ezihlukeneyo.
Umnumzana Thandazani Moyo isikhulumeli sebandla le Freedom of Rights Under Sovereign ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inews Day ithi uhulumende uyehluleka ukuqatsha ababalisi ngoba imali ayikhipha kubhajethi ibhekane lalomsebenzi isiphelile ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe. Ikroniko ithi umfundisi omkhulu wesonto yeLutheran Church in Zimbabwe uReverend Elia Masiane Kaseko ubhubhele esibhedlela seGwanda esele minyaka yokuzalwa engu-84. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, siyabonga. Mina ngokubona kwami umthwakazi Republic of Party bekumele iqale ingene embusweni, then ingangena embusweni isingatshintsha ukuthi izinto ezesigaba zisetshenziswe isigaba sazo, esesigaba zisetshenziswe isigaba sazo, not ukuthi isiyalele kudeni ukuthi isondele kumavoti. Ma isiyalele kudeni ukusondela kumavoti, manje abantu sizoyilandela kanjani? Ayiqale ingene emavotini iwine ke le CCC. Ngawina ke le CCC sizoncindezela i-CCC ukuthi babone ukuthi bayenza njani, ukuthi okwangale ngokwangapha, okwangapha ngokwangapha. Umuntu oseharala asebenze harala, wekheza asebenze ekhezi, weplumtree asebenze iplumtree, wegwanda asebenze egwanda, wetsholotho asebenze etsholotho. Not ukuthi bayalele kudeni bengangena embusweni, manje bazowina njani bengafuna ukungena? Lokho komhlaba lokho ukuthi bafuna ukuthatha ukuthi imathebelele ndibe yodwa kusekudeni kakhulu lokho, ngeke bakukwanise. Lobana bezokukwanisa iminyaka izabe sihambe kakhulu, abantu sebehlupheke kakhulu. Abaqale bangene embusweni, then bangangena embusweni bese betshela yona i-CCC ukuthi okwangale ngokwangale. Thina ngapha esiNdebeleni sithatha amabhoda wonke, leyibhoda ye-Bed Bridge yeBotswana, sithathe le-Victoria Falls, kube ngokwethu. Mhlawumbe yikho kungcono lokho ukuthi bangakwenza, nokuthi ukuthi bahle bayalele kudeni.
Linjani, Studio 7. Banjani abanye, siyalibingelela sihlobo kuhle. Hayi, siyayizwa imbono emihle. But elizweni lethu, bafowethu, sonke silalela iStudio 7, esilalelayo ukuthi ekhaya kunje, loba singapha, kodwa into esifunakalayo, singakhuluma yonke into enzima. Into esifunakalayo kuphela sokudinga iparty ele power engesabiyo futhi engabuyele emuva. Iparty ezancenga abantu bonke bomhlaba labana bangale ukwenzela ukuthi nxa izani zami ukuthi yabancengi behluleke, yehluleke. Ngoba izanu ayiselancede eZimbabwe, ayiselancede. Khathesi ungakhayele ezibhedlela kulamithi, bakhuluma ngezikolo, ziphi izikolo zakhona. Thina abazali ekhaya sicina sizitshayela izitina ukuthi ezibhadale izimali kulabantu abatshaya izitina kwakho izikolo. Izanu ayila lapho umnangagwakala lapho owakha khona isikolo siphi? Umnangagwakala ndaba labantu, kule ndaba yokudla imali kuphela. Umbuso wabo abantu ufuna ukubusa abantu ebabandezela hayi gakaphume bakithi naye wawuvuthela omunye ubaba naye ubaba lwana wayesehluleka naye wawuvuthela omunye kodwa sesicela ukuthi nje le iphathe khona uthiwa yiyele power kayidonse nje izanu iphumele eceleni iphathi yezanu ihlale phansi ikiphumule bake bapha OCC engayilize leli lingaba ngcono engayimsebenzi ngavuleka engayabantwana bengayi bafunde mahara siyabonga
Studio 7 Studio 7 siyabonga ukulibingelela yonke maqhawe lamaqhawekazi asikhuphela izindaba zinjalo angaphumuliyo ngangezeleliyo akhuluma khona okukhulunywe yithi ngicela ngatshonisi bamude kakhulu ngizama ukuncedisa amajaha laba abe-MRP laba MRP ngizama ubasiza abantu laba mbone ngani bala lapho balahleka khona MRP nxa sikhangela kwezombangazwe yiliwa nje lokugcina phansi leli esingalifanisa ukuthi i-crash MRP creche vele kahle kahle ngasibala esikolo ule creche kuzobe primary kuyi secondary kuye ama college kusiya phezulu MRP creche asinanzeleleni khonoko kuphethi yena umqondisi moyo umthungameli wayo wathi ku president kancintisi kati bazama ukuthini vele abantu abangananzeliyo izengezomnye sethuke ethi laba labanye abafoto abangabathengisi laba yenjani njani amaninqa waphi imali ngabantu be MRP bamnika kadlene esithulele engachone chochozelo ukuthi belahleka ukulahleka lokho akulalutho lwezwe MRP asibuzameni ukuze thula umthwalo khona singaze thula umthwalo khona sesihlalani phansi sesikhuluma ukuthi isigaba lesigaba silamasiko kakubusa umuntu walomhlobo wazamasiko kakubusa umuntu walomhlobo wazamasiko yikho kuphela ukuqunywa kwelizwe kulandelwa imithetho yamasiko abantu bakuleyo ndawo amavenda kubusa umbunduna yamavenda eyazi usiko amakhalanga induna amakhalanga eyazi isiko amatonki induna amatonki eyazi usiko hayi lokhu abakukhuluma lokhu kuphungulahle abantu abaningi ngicela ibalwe leyo yizwe ngicela ibalwe ukuze babuye nganeni abantu abalahleka ngamandla lapha sesiduzane labe siyakhona kube belahleka kangaka sho ngundebele okhulumayo
Studio 7 sanibonani good day ninjani hayi sibona nje ukuphila nathi sihloko sizabalaza kodwa ke hayi ama audio ethu njengoba engasaphumi angazi ukuthi kusitake ngaphi kodwa ke sicela aphume phela ngoba nathi lizwe seliwele emgodini selifuna ipiki nefotsholo ukuthi seligebha lapha elikhona ya hayi into le eyamalokuzeni yama ezek kule controversy enkulu kakhulu lami ngizibonele ngokwami ngacheka lokuthi kathi kuhamba njani uthole igama lakho lokuthi uvote ukuphi lokuthi ungubani igama lakho lokuthi uvote ukuphi leward yakho now from there inamba yakho yesithupha isaveli lokuthi wazalwa nina kusaveli kuthi ukuthi sesiyizipoko phela lapho sesiyizipoko sowuvuka izipoko siyabonga Studio 7 nabo bonke nje ilunga le Studio 7 abantu abahambe beyecheka mina ngichekile ngabatshela ukuthi no ngifuna ilokuzeni yami ivele ID yami le lokuzeni nokuthi ngizalwa nini so that's it ngoba i-double standard le njengoba abantu bekhalala i-double standard and ma ukuthi uyabheka futhi abantu babhizi baloke babathutha oho bebathutha bethi hayi uyavota now bawithi imorali yabantu
sanibonani konke ku-Studio 7 ngalibingelela abasakaza abahle nabalaleli lonke bantu bakithi okunye akudingi mina ngoba kudingi wena ugawule lojoseph chuma kumbe lo-Obed Mpofu nxa besebenza kuzanu bazikhethela inhliziyo yabo mina ngiyabaseva ngoba bayahola imali engasiyezanu engeyezimbabwe kodwa bayasebenza kulokuthi uzofe ungaholanga mali lokusitizana ezanu uzaya ku-MRP uzohola nini sivile nelizwe lingaqunywa nje if une-5 cents ilizwe lezimbabwe lingaqunywa ngubani umqondisi eliquma amandla akhona ewathethe ngaphi unamameya amangaki ezimbabwe kumbe lamakhansela amangaki hayihayi bantu bemthakazi ngizwile futhi likhuluma la lithi inkosi yesathina yehle esikhundleni omunye vethi no-ram ne-ANC kufanele yehle lithi abantu abaleli lizwe akufanele angabevusi hayi lina ngikwazi ukuthi ngibeliye empumalanga ngibeliye entshonalanga ngibeliye ezansi ngibeliye enyakatho Ayilehlile kahle, lehlile. Kufana lano wesisisibo hlale khuluma lo. Othi kuhlanga, akuhlangana, akahambe ivoteli kuphatha ithandayo kuphela. Eh, akahambe ivoteli kuphatha kuhlangana manje, akuhlangana senti. Umuntu uvotela umuntu omthandayo.
Abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kulabantu abangamachumi bhose ayisishiyangalombili 76 abakhangelelwe ukumiswa enkantolo kwele Malawi namuhla besetheswa icala lokuqoqa ukutshengisela lokutshotshozela udlakela. Umsakazo omunye uvika ukuba amazwe aseAfrika aselungiselela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane woqhuqho imalaria. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden uthi uZulu kamelanga amesabele ngempila kahle yakhe ngemva kokubanjwa umkhuhlane we-COVID-19. Kumbikwa wethu le kuTwitter izolo, uBiden uthe ulempawu zalomkhuhlane ezingatsho lutho njalo uthe uzizwa esesimeni esihle. Ngokunjalo uthe uzasila nanku phela wahlantsha amajekiseni ye-COVID-19 aze aba mane. Ukubanjwa kukaBiden i-COVID-19 kuza ngesikhathi umkhuhlane lo usumemetheka ngamandla eMelika lasemhlabeni jikelele. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Umkhuhlane lo we-COVID ngathiwa awusafuni kuphela, singawufanayisa lama variant anjengeflu lawa esahlala lawa for many many years, le pneumonia. Into eyenzakala lapha, I think abantu abanjengomongameli welizwe lama government officials bahlangana labantu abaningi bevela amazweni amaningi. Siyabona ukuthi umongameli welizwe ubevele Saudi Arabia le Israel, lapho ayehlangana lama bandla ama government officials amaningi labantu abaningi. So khonokho lakho siyabona ukuthi ma uhamba uhlangana labantu abaningi or in different places, ungathiwa kuyahambisa umkhuhlane lo faster. Yikho laphana during the COVID time ihlupha iqalisa laphana abantu bavalelwe ezindlini.
Ukhona ngapho e-Ohio, unjani umumo we-COVID kathesi?
Lapha e-Ohio sibona ama-county amabili which are back into the red. Mase city in the red, bathi bona abantu kumele bagqoke ama-mask. And then ama county angkhona ngathiwa ama numbers angkhona sephambili, I think per every 100,000 I think isekhwelile. Abantu in the state of Ohio asikagqokiswa ama mask or akubabile government mandate from the governor, so abantu bayazihambela nje bengagqokanga lutho. But it's up to you, ma uhamba lapho ugcwele abantu khona, lawe usincede ngokugqoka imask. Ama mask are the first tool ukuncedisa to stop the spread, but they are not 100%. So waka test akukabi too dangerous ukuhamba ungagqokanga a mask.
Umnumzana Tim Moringayi isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi abophe izigebengu ezinhlanu ebese zihluphile ngokugqekeza emasontweni zihlomile. lanxa amabandla kumanyano wePollard aqoqela iZanu PF esithi afuna ukuguqulwa indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo abanye balokuthandabuza. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzizwa eqinile njalo esesimeni esihle lanxa nje ebanjwe umkhuhlane weCOVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na yimi uNtungamile Nkomo.